ye amabandla aphikisayo azabe lokho ekhona ngoba ukuthi ibandla liyaphikisa kuthiyene lokuthi ibandla eliphikisayo elilabameli abaningi eParliament azahlale khona amabandla amaningi sibe njengoba siyazi ukuthi nxa sekuyisikhathi sokhetho baba khona abazibhalise njengamabandla okukhona nje ukuthi sokusethusa ukuthi nxa kungaba lo mncintiswano oweqiniso ka-2018 abazancintisana lezano yibaphi abazakwanisa ukuthi siyinqobe kodwa ingathi nje okwakhathesi akuthembisi ukuthi kulokubambana okukhona phakathi kwamabandla la aphikisayo
ngeyakho inqobe Dube
mina ngokubona kwami amabandla aphikisayo akhona sibili kodwa kulohlupho lokuthi amabandla aphikisayo acina esephikisana wona wodwa kanti ke izolo ngathi bokuthiwa kulama democratic forces bokungani ukuthiwa amabandla wonke aphikisayo ayakuzwisisa ukuthi isitha samaZimbabwe isitha semkhonomi isitha zokuthi izinto zingahambi sinye manje kathe singokunanzelela kwami kukhanya ngani ukuthiwa asegcobana wona wodwa njalo isitha siyenelisa ukuwafuqa siwagxege alwe wodwa so ngibona engani kuthiwa elakusasa nawo lingani lilukhuni nyana ngoba ibandla nxa livele lingasekho ePhalamende sokuthiwa liphikisa nje lihambe emgwaqweni liyabe lingasekho ngingathi kuma-spaces lawana aqakathekileyo sibisibili angazama ukuthi impilo zikaZulu zingconozwe njalo kukhulunyiswane lalabo abaphethe umbuso kungani kubanjane sibili labo babone ukuthi ibandla leli labo lilamandla njalo lingakwanisa ukuthi libe libandla elibusayo
lona udubo lungaphi babangwenya ngokubona kwakho sikhangela ukulwisana ukukhona kumabandla aphikisayo yikungaboni ngalihlo linye kumbe yibuhwaba nje ubugovu
okukhona ukuthi nxa singakhangelisisa uhambo adelilo Morgan Tsvangirai kusuka 2000 kuyase kutshengisela ukuthi kakube labantu abasemabandleni labo abathi bona nxa uhambo lwamthi lufike lapha ngiyehluleka ukuthi ngifike esifuleni ngiyewukhamanzi kungcono ngitshela abanye yiye ngaba yi-try khona engxe ye-internal democracy engathi ngconywana ubuhwaba buvele bukhona i-politics phela buhwaba antsho khona ukuthi vele ngifuna ukubusa ngibe yimu-president kudinga ukuthi kube le buhwaba phakathi kodwa buhwaba bakhona ule ndlela ezithiyeneyo kulobunye obu-positive lobunye obu-negative kodwa nje sesikhangelisisa nje imvelo yokuphikisana kwamabandla e-Kenya kumbe langaphi ngaphi nxa amabandla ebambene engaba yi-rainbow coalition kungaba ngcono baxabane sebephakathi bebusa kulokuthi baxabane bengaphandle nxa bexabana bengaphandle ukuthi isitha sizazuza wona amadlabuzane okuthi siwaphazamise lokho esikufuna thina abantu bezimbabwe inkululeko esiyidingayo enhlalakahle ayisizisiyibone nxa indlalo phefu ingabe lokhu ibusa
okusalayo Dube kudaba lwamalunga angamashumi amabili lanye awe-renewal axotshiweyo ePhalamende lukhetho lwama-by-elections asithi wonke amabandla ancintise kulolo khetho ubona izala nkomoni
singakayi lapho vele kuncintiseni ngilokukholelwa ukuthi engxenye kungaba lesandla esifihlakeleyo kungaba lokuvumelana okuthize phakathi kwamabandla la iZANU-PF le-MDCT okungabe kwenze ukuthi Morgan Tsvangirai ame kokuphela abe lokho esithi labo abantu kabahambe njalo iZANU ibilokhu ikwala sonke lesi sikhathi yaze yakuvuma kathesi ngilokunakanela ukuthi bathukuze induku emqubeni and bafuna ukuthi engxenye bawine amanye lawa amasithi ngibone ngani MDCT kayingeke enelise ukwathola wonke back ngoba siyakwazi ukuthi election le eZimbabwe ivele iphethwe iZANU-PF laliphethwe izisebenzi ezikhethayo amahlangothi ezombusazwe ezingekho impartial and ngicabangela ukuthi iMDCT ibingani kuthiwa ikhuluma ngokuthi kuzaba lama reforms kuthini kwathini kangikholelwa ukuthi kukhona kuzatshintsha kungakabi lalawo ma-by-election ngalokho-ke ngibona ngani izanu izawina amanye ama-seats and abantu bezimbabwe bazadana kakhulukazi and abaningi bagcine sebecaphuke kakhulu 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 ngento zokhetho ngoba la nge-opposition ngoba kuyabe sokubadanise kakhulu
i-renewal babangwenya ingancintisa layo kukhetho lwama-by-elections lolu ubona isenelisa na ukuthola izikhundla
njengoba udube sitsho mina ingqondo yami yokuthi ukhetho imithetho yakhona iyayivela ikhona ngo-2013 iyabe ilokhu isetshenziswa khathesi ojoyce kazembe wakhona orita makhawara wakhona othubaye wamdele wakhona inikhuvu leyani ikhampani le-israyeli yana ikhona angikholi ukuthi kulomumo osunchintshe ukuthi khona ivanja liphi la liphi eliyi MDC linqobe izanu PF nxa yibhayi election yona ngwali izanu PF ihlethe yonke intonga intonga zabo zonke lamahawu lamakhuba lamahloka bahle bayifake khona apho angikholi ukuthi kule vanda elinganqoba lisebenzisa imithetho eyasetshenziswa ngo-2013 yikho phela uMorgan Tsvangirai wayethe khona ngasancintisi njengoba kathe sebexotshiwe abanye bakhe laba kuzakwenza yini ukuthi eyi njengoba eyindoda agcine sejika amazwi ukuthi ancintise okwakhathesi mina ngithi akula bandla elifanele lincintise ngoba imithetho yakhona ilokhu yiyo leyana esayisebenzisa ngo-2013 iyenza ukuthi ubugqili bube lokhu bukhona.